Tonselo mama muva iloko kuthiwa i-domestic violence. Kumbe sithi ubangudlwangu ekhaya. Lo budlwangudlwangu lapha sesiya kuma-election ekhethweni. Odinga ubukhokheli, odinga amandla ngokuchaya abanye abantu. La ngokucindezela abanye abantu. Ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu wathi ye, ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana. Asibathandike sihlobo zami abantu abadinga amandla epoliti abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu ngokutshaya abanye abantu langeviolence lokho sithi arch makungenzakali bomama asicebenini singabona nje kulezinto ezinjalo siziripote njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile phele silonda sakho siyafa kuqa siyene kethweni ngokuthula umuntu wonke emelaphana akengise ubukhokheli bakhe abantu babuthenge ngevoti yabo hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele sibayeni asizo nkomo phela singabantu abacabangayo kumele siphiwe ixesha lokucabanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana okokugcina ke i-child abuse le-child marriage ukuthi umntwana omncane olet 8 years, 9 years, 13 years, 11 years, njenge sakubona nyakenye, akhanye uzithwele, okutsho ukuthi uyabe ehlanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba, umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubaba olesimilo, ubaba ohloniphekayo, uhlonipha abantwana, ukhulisa abantwana, usebenza kwanye lo mama wangakwakhe, labanye omama labo baba esiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusasa phela, ngoba lapho abantu umntwana bezahlongula bebancane njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana engqondweni but ungamhlongula aphinde azithwale uphambana kabili aphambane kathathu yikho esikuthandayo yini ukuthi abantu bethu babe yikho khona bazali kasivikeleni abantwana sengitsho njalo kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilamankazana amaningi kula bafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana. Noma bangaze babe bayacindezelwa, bayanzwa lokhu lalokuyana, balokuzimisela thize. But kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe, sesimchiyile.